So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande omisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngomvulo mhlazi ku-24 Mabasa 2023 ngu-Chris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, umbukiso wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair uyaqala lamuhla koBulawayo. Ukuncipha kwamathuba ukukhankasa okukhululekileyo phambilini kokhetho kubangela ukuba amabandla aphikisayo adinge indlela ezithiyeneyo ezokukhankasa.
Kodwa ngithi abantu bakhona le ndlela ezinye ezikhona ezokutshelana lokho okuyabe kumele litshelane khona.
Amazwe amaningi asesuse izizalwane zawo ezikwele Sudan lapho okulempi phakathi kwamabutho alelo lizwe.
Ya esukuzwayo thina ngapha e-East Africa ukuthi ngempela impi iyaqhubekela phambili, khanya kuleyo kusuba lama-casualties amaningi.
Luqhubekela luphambili udubo lomkambo wemakhokhoba koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umbukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair uyaqala lamhla koBulawayo. Lumbukiso owenziwa iviki yonke yonale uzavulwa ukusemthethweni inkosi yeSwatini umswati wesithathu. Ngokwakuqala ukwenziwa kombuthano lo ngemva kobhubhane lwe-COVID-19 njalo kukhangelelwe ukuba labantu abaningi abazabukisa embukisweni lo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Ukuncipha kwamathuba okukhankasa okukhululekileyo phambilini kokhetho sekubangele ukuba abamabandla aphikisayo badinge indlela ezijiyeneyo ezokukhankasa. Amapolisa aqhubeka esala ukupha imvumo yokuqhuba imihlangano okubangela ukuthi abaningi babumbe inhlanganiso zokuxhumana enkundleni ezifana labo WhatsApp lokuvakatshelana ezindlini abantu bekhulumisana. Sixoxe lesiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kodwa ngithi abantu bakhona le ndlela ezinye ezikhona ezokutshelana lokho okuyabe kumele litshelane khona. Angithi kulabo WhatsApp, kulamafoni, kulabantu abaphansi abahlala labantu, ilizwi lingafika kuzo izigijimi zebandla bayaqoqana batshelane ukuthi kulalokhu lalokhu lalokhu. Yeba kufanani lokuthi likhangelane ubuso ngobuso kodwa okwalesi sikhathi ilizwi liyabe lifikile ebantu. Kuyikuthi amapolisa afuna kumbe kafuni, kumele kube lendlela zokukwenza lokho. Kodwa-ke kwesinye isikhathi labo amapolisa ngenxa yokukhipha inhloni imihlangano eminye bayivumela eminye bale. Kodwa-ke yona labayivumelayo angithi ilizwi lizahamba ukuthi endaweni ethize bebehlangene bekukhulunywa ngalokho. Yikho kuhamba kwalo ilizwi khona lokho. Ngobana ungachitha isikhathi uhlaba umkhosi ngokwala kwamapolisa ungasalela emu. Ngakho kuyahambeka kwezinye indawo, lazi indawo kazifanani, la maphosa akhona kafanani. Kwezinye indawo sibili liyabatshela balivuke liyenzi leyo mhlangano, kwezinye indawo bali. Kodwa lanxa balili njengoba ngisitsho ilizwi liyafika kuphela ebantwini, ikakhulu labo abathanda inhlanganiso yabo. Njengesikhathi sempi kathi ilizwi lalihamba antamakhiwa ayevala indlela zonke, abantu babepuntshuka kuphela lalo ulwazi lalokho okumele abantu bakwazi kuyapuntuka kufike ebantwini. Yebo kungafika ngendlela engasiyo lana ephezulu kodwa usala ukuthi lizwe liyafika ebantwini.
Manje nxa sikhangela ukubana isikhathi sokuthi ukhetho lwenziwe sesifikile seseduzane. Liza balesikhathi eseneleyo na ukuthi lifinyelele abantu liba ikhombisa ukubana balivotele.
Isikhathi singakhanya ngathi sihambile kodwa ke kwesinye isikhathi khona ukuthi sibe ngathi sihambile kuyakwenza ukuthi nxa sesiqedile loku okwenziwayo ukukhethwa kumbuqonywa kwalabo ukuthi abazamela abantu kuyaba isivuthevuthe isivuvu wonke umuntu uzabona icebo lokuthi wenza njani. Isikhathi kuhamba kwaso kakutsho ukuthi kuyenqabela ukuthi ilizwi lihambe ebantwini. Inhlanganiso eziningi zilabantu endaweni ezithile. Yebo kambe inkokheli zamabandla atshiyeneyo ziyekhangelele ukuthi zibe lemihlangano ezigaba zonke zelizwe kodwa ke angithi njengoba ngingatsho ngaphambilini okunye inkokheli ingabhala umbiko wayo ofisa ukuthi ufike ebantwini. Umbiko lowo uzadluliswa ngendlela ezithize uze uyefika ebantwini bezwe nje ukuthi yini ekhulunywa zinkokheli zabo. Kodwa mbone ngathi nxa sesisiya phambili la nxa sikhathi singasihambile imihlangano iza kuba khona. Sengitsho kuyakhula amarali abantu bakithi bawakhonze kakhulu amarali aza kuba khona wona lawo la nxa engasoze abe maningi mhlawumbe njengezifiso zabantu ngoba yilabo lalabo bantu laba abakhona bafisa ukubona inkokheli zabo zizokhuluma labo. Kodwa mbone ngathi imizamo iza kuba khona ukuthi endaweni yalokho esithi ngamarali nje enxa kuyakwenza zoto amastarali.
Hello ke ngumnumzana Thande Nkosinti Mkandla isiphatha amandla sebandla lesi-CCC ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseGwanda.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele kuma
asambeni madoda siyovota.
Amazwe amaningi asesuse izizalwane zawo ezikwele Sudan lapho ukulempi phakathi kwamabutho alelo lizwe. Amazwe abalisa eleMelika, eleBritane, eleFrance, Italy, leGermany athumele amabutho awo ukuthi ayehlenga izizalwane zamazwe awo ezisebenza ezigodlweni zabameli bazo. Impi le iphakathi kwebutho lalelo lizwe logatsha lwebutho elithiwa yiRapid Support Forces. Sokubhubhe abantu abedlula amakhulu ayisithupha ekulwisaneni lokhu. Ohulumende bamanye amazwe agoqela eleZimbabwe abangakhulumi ukuthi bazathatha manyathelo bani ngokuhlenga izizalwane zamazwe abo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Kenya umnumzana Mandla Nkomo uze sizwe okwenzakalayo.
Kunjani Chris labalaleli? Esukuzwayo thina ngapha East Africa ukuthi ngempela impi iyaqhubekela phambili. Iqhubekela phambili injalo kukhanya kuloyo kusiba lama casualties amaningi. Nxa besitsho bathi impenengi iseduze le Presidential Palace eGhatum. Ngaleyo ndlela ke amazwe amaningi aseqalile ukuthi azame ukukhipha abantu babo but ngendaba yokuthi airport khanya ngani lokho ingasebenzi kumele bebasuse from eGhatum babase kwelinye idolobha elikhatshana lapho kumele bayesukela khona. So kwakathesa ayukhanya into zimi manzonzo ngempela.
Wona amazwe angomakhelwane kumbe inhlanganiso ze-Africa zikhanya ziyanceda yini? Nangu sibona lokho kuqhubekela phambili zona ziyanceda yini inhlanganiso ezinjengabo ECOWAS?
Ngokuzwa kwethu lapho esikhona thina Chris sizwa ngani imizamo ikhona yokuthi kuxoxisane lalezi insizwa ezilwayo ezimbili. Kodwa nxa ungathi uyakukhangelisisa uzabona ukuthi i-ceasefire izaba nzima ukuthi ifike masinya ngoba kukhanya ngani ziloke zithobelene ayikho enye inkunzi ezibona ngani kathesi yona ingadliwa. So ngibona ngani njengabantu abazinto ze military baza kutshela ukuthi wele ungena kuma negotiation usule point of advantage okakathesi akukhanya ngani mhlambe kusese ngutshikile obhanqa andinxa kungakacaca ukuthi enye indoda ingani iyadliwa kuzabanzima ukuthi belalele even lalaba abazama oba ngomlamlankunzi kodwa silethemba sokuthi ikakhulu abantu kazana abayibona abaffectwe kakhulu indaba yokuthi akusela magetsi ngizwathwa le internet ke yangabi khona kwezindawo kulamanzi and abantu banengasebefile ezibhedlela ziyehluleka ukutreat abantu so kuqakathekile ukuthi anganje lamadoda abeke izikhali phansi kukhumiswana umlotha mhlawumbe ilizwe leSudan lingabuyela ekutheni libe ilizwe elisebenzayo.
Lo ke ngumnumzana Mandla Nkomo isizalane seZimbabwe isihlala kwele Kenya ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseNairobi. Sokule nkuthazo yokuba umkambo wemakhokhova kobulawayo ulungisiswe kakutsha ngoba ulembali yelizwe ebukwa ngabethekelela idolobho lakobulawayo. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekhona le kobulawayo.
Imakhokhova market edume ngegama lokuthi emkambo wasungulwa ngomnyaka ka-1958 lalamuhla lokhu uqhubeka ngodumo lwayo langenjongo yawo yokuba ngumkambo othola yonke into ethengekayo kobulawayo kungakhathalekile ukuba uselokitshini elidala ubuye wasungula yonke imikambo esikhona ezweni eyabesintu labamhlophe. Umgcini sihlalo emakhokhova market umnumzana Bhekimpilo Ndlovu othengisa imithi yesintu ehlukeneyo uthi banenzuzo abayitholayo emkambo.
Kuba recognized kunakekelwa lokuthi indawo zonezi zinjengazona lezi njengomkambo nalomakhokhova market is a monument engayibalisa ngesumuch science asezimbathi ukuthi masikhuluma ngobulawayo. Yeah, the first two things is kulmangawo.
Umnumzana Ndlovu ukhale ngabantu ababalekela isiko labo ethi bakhangelele ukuba uhulumende abanakekele.
Example mangakufanisela ngithi anifanisiphuma kuhlobo besikehlobo ama-fruits ama-orange zonke lezo zikhona into ezinjengazona lezo zakhe inyongo.
Umnumzana Ernest Shoko othengisa amanyathela lezokulimisa uthi kulezi insuku ibhizimusi ngelokuncenga-ncenga.
Sabesiphungenza nje lokho ukuthi siphile nje lathi nje kodwa liyahamba nje kodwa khonokho nje ukuthi lawa utshona ungadlanga. Sabesifuna nje ukuthi lathi sincediswe konapha lathi ndidabona. Sesindani amashedi dandanandokunyala kube ngani kuyacaca lakho.
Umnumzana Nkosilathi Dube ongusiyazi okubhizimusi lokuthengisa imithi yesintu eyendulo ucela uhulumende ukuba labo abenzele lula benelise ukuthola izikwelede emabhanga ukuze bathuthukise amabhizimusi abo.
Sebesilazo lathi ukuthi sazakale kuhulumende ngoba nathi nasilawo ama-payslip nathi silawo umuntu usebenza ngayo. Sabesebenzisa incwadi ehilaza sesinezinyanga so emabhenki lapha babesinjani babesivalela phandle ikati lathi singaba le mvumo ukuthi ngona sithole izimali ngapha emabhenki uhulumende ivumele ukuthi ngazo yenza izincwadi esizisebenzisayo zokwelapha sibe yisincwadi esihambela zongapha emabhenki nxa isikhathi kubolekiswa imali kwezinto lapho esiyezikhona lathi sinjani kungani kuyaphumele njalo lesakhiwo sona lesi semkambo njena kathi lo mkambo wadilika ngayo awakhiwanga izuluyana ayikhwanga ukuthi kuthiwani ngakho akuvela kuzwakala ukukhuluma ukuthi bakhuluma besithini ikansela
Unkosikazi Tryfin Ncube umsekeli kamgcini sihlalo emakhokhova market uthi welapha abagulayo esebenzisa imithi yesintu.
Ngelwayo emthethweni siyakwazi ukuthi kwezinye amazala akuvumeli kodwa kukhona usizo lwakho empilweni zabantu esibasiza ngakho. Kho-ke bavuya abantu amapholisa njengabantu abafuna ukusizwa anganomuntu othola ukusizwa ngento leyo ungakhuphuka ukuthi ngiyisukele ngiyilungisele ngimezele sesibuye sukhathi sesambe ithathi imali yothi isukela posesivalelwa sesibona.
Abathenga bethengisa khona labo bakhala ngodubo lwamanzi namandla kagesi bethi izambuzi ziyenyanyeka, ngabe ikhansili iyabatholisa amanzi ngezimota ukuze kuhlale kuhlanzekile. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemakhokhoba kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inani labantu ababhubhe ngengozi zokuqhamuka komlilo likhuphukile ngomnyaka odluleyo nxa kuqathaniswa leminyaka eminye. Leli phephandaba lithi kulabantu abalithumi lasithiya galombili 18 abafe ngengozi zomlilo omnyaka odlulweyo, kodwa ngomnyaka ka-2021 kwafa abayithola minombili 8 kuphela. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ikhomishini yezisebenzi zikahulumende ithi iza kuba isipha izikwelede zezisebenzi embukisweni wezamabhizimusi oZimbabwe International Trade Fair oqala lamuhla. Leli phephandaba lithi ikhomishini le iza kuba isipha njalo ithuba izisebenzi ezithenge imota phandle kwelizwe i-rebate eyokwehlisa intengo yemota. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Basakazi lijani labantu bonke basemathebele nje njani lonke, okhuluma ngumasenga. Hayi siyazi izinyuzi into emangazayo ukuthi uzwe la kuthiwa ngumsaka laba ngokuthiwa ngumsaka lo bekukhulumisa inyama yendlovu. Uyamangaza ukuze umuntu egxeka i-America ngaphuthelwa ama-US dollars esikhwameni, uyazi ukugula so kuhlungu kabi. Kwaye nopresident wakhona lo o-useless usebenzisa ama-US dollar, imali yelizwe lakhe kayisebenzisi, uyiphushela amatitsha nxa ukuthi benza izikorobho zakhe. Bona labangani bakhe bashiyana amamiliyoni ama-US dollar besidla kahle begcwalisa izisu zabo, behamba bembuluzela abantu ngemali yelizwe. Konke lokhu sokubhekile lokho uzibuso wamanga nje tshela abantu amanga azidlawa abantu laba bathelula kakhulu khuluma iqiniso okuhle, kodwa hayi kuzabathelela abantu abasozithutha ungaphile okuyahlola abantu abadlungiselela ukuyavota bekhiphi loko ongabantu lokhu. Hayi
Studio 7 nabalandeli, ngachitha isikhathi ngoba sibaningi esabe sifuna ukufaka imbiko yethu. Mina endaba engisengayo lapha ngize ngendaba yendlovu. Indlovu ziyasikhathaza, besicela amabelayela bakahulumende bazi makhorokhoro mkholokwi. Indlovu ziyahlupha indlovu, abantu sebephelelwe lucingo, akusela ncingo, akula mabele. Khona manje ngikhuluma ensimu zabantu zisemakhaya, ongangokuthi khona sebethethe emasimini abantu abathethe bahambisa ezihonqweni. So ngikhuluma ngokuthi sivikana lazo every day emakhaya khona pho ezikhonqweni zidlule emasayidi, nokuthi iviki leyo angeke iphele omunye zingamngenelanga esikhonqweni. So akula lapho esingakhona. So besicela uncediswe emakhorokhoro mkholokwe ngendlovu. Indlovu siyazi ukuthi zibhekwe nguhulumeni, so uhulumeni athumele abantu bakhe bazosincedisa ngendlovu. Ngiyabonga.
Linjani emsakazweni weStudio 7? Linjani basakazi? Bengimamele i-interview abayenze lo Max Kandla walweli umlweli wenkululeko weZibra. Hayi lo baba kayazi into oyikhulumayo. Futhi umbuso kaSmith wawumubi kakhulu kudlula lo wamanje. Baba, umbuso kaSmith wawumuhle kakhulu mase sikhompyana lo kaRobert Mugabe lo kaEmerson Mnangagwa. Wawumuhle kakhulu kaSmith. USmith kazange wabulala abantu abafika 40,000. Sigoqela wona amashona lamaNdebele ebesilwa ebalwisa kazange wabulala abantu abafika 40,000 ngegugurawundi. So umbuso ngcono ngubhena. Kanti umbuso lo ekhona uqhubeka ulambisa abantu kwala msebenzi emazwe elizweni abantu baphumla phandle kwelizwe wena uthi umbuso lo ukhona ungcono hayi baba zabe kusihlonipha abantu zabe kusihlonipha maxim kanje hayi zabe kusihlonipha abantu balamba kwala msebenzi abantu babandlulwa basebenza lo bemsebenzi nale khona babandlulwa kodwa ntilizwe ni right ma wona wathola iplaza baba le madlana le abawayinikwa izano inikwa izano ukuthi ubuzo ukukhuluma into engasile ku studio 7 hayi sina kasindle kuzano baba
ngiyabingelela emsakazweni ka studio 7 ngicela ifunde le message lena bakithi ngicela ukuthi lento ngithi mina kakhulu baba uGawule Joseph Chuma nawe malakhe inkomo indaba zayizolo nangu abantwana laba basewange Victoria Falls abakhuluma ngokuthi kuze kwadlula ugogo wabo edlulele esibhedlela saseZambia lapha eLivingstone ngenxa yokuthi baswela imithi baze baswela nemali nje ebasi ukuthi bayefinyelela ngobulawayo manje baze bazwela ngamadokotela aseZambia ukuthi hayi wozani ngapha impilo yomuntu ibalulekile lizathela ibhadala imali ngicela ukubuza ke kini bakhokheli bezani PF long 3 ngendlela eliphila ngakhona eliphikisa ngakhona abantu mabekhuluma ngesimo saseZimbabwe ukuthi lithini ngalokho kuze kusweleke umphefumulo womuntu omdala ngenxa yokuyazama impilo esephandle kwelizwe kanti lina liphikisana ukuthi abantu baseZimbabwe badubeka ngoba nampu ubufakazi ngicela ukubuza ukuthi liphikisani nampu ubufakazi baphumile laba bantu imithi kayikho ezibhedlela yonke indawo nje wonke umuntu ukhala ukuthi imithi kayikho ezibhedlela so lichaza ukuthi abantu abaqamba amanga kumbe njani hayi kodwa abantu abadala okwenu kuyakubuhlungu kuyasiyangisa kwesinye isikhathi ngamalibuza kwesinye isikhathi livele lithi thina hayi lizithulele yabona njengalabo esiyasibazwe abayaziqinisa ukuthi kuthiwa udingiwe befuna ukukhuluma naye vele umakhala ekhukhwini wakho wavala yekelani lani vele lingafakazi ngoba kwaseZimbabwe kunzima liyakwazi yazi uma lifakaza liyasithunuka ngoba lifakaza into engekho lisikhulumele into esingayaziyo ngoba uthathu benu bantu bakithi liyasiyangisa kakhulu eZimbabwe kakunalutho le yinto okungamelanga sitshaye nje asifihle umphini ivume nini eZimbabwe igavumenti yaseZimbabwe yezani yehlulekile abantu bayahlupheka ngenxa yayo hayi mani bantu benzani phezu
umshelele kakhe sibonga abantu bakithi sibabonga bonke abantu ngizoqala eManama ngibuye futhi ngiye eMatopo ngidlule eMatopo ngibuye kuMadlambuzi zonke indawo lezi abasithengise iqiniso ukuthi bami ngapi we like to say qhubekani liye phambili sifike langesikhathi samavoti kube yikho khona lokho silikhangele noma sikuphi nendawo nendawo silikhangele hayi futhi into engiyithandileyo ngibone iyuthi madoda sitshonta abasakhulayo sibafisela ukuthi bakhule ngokuziphatha kahle ukuze baqhubekisele phambili umsebenzi wenzileyo ngibone iyuthi yeneni futhi kuyangijabulisa then with their hearts phakathi kanje vele abantu bathi zaphu ngiyabantu abadala sokutshengisela ukuthi zaphu ngiyabantu abadala labantwana ngiyomuntu wonke then sithi kumshelele laduma izulu ma izulu liduma lungisa inhlanyelo ma izulu liduma lungisa ikhuba uvuke ekuseni usiqonde emasimini nangoke izulu seliduma sesilungisa ikhuba sesiyenza konke thina singabantu esilapha ke njalo singabantu esisekhaya sihamba ekhaya sibuye siphenduke sithi thina qhubekani phambili thank you very much isigaba zonke ngokusenzela lokhu okwenzakalayo ukuhlangabeza upresident wethu lama-leaders ethu beqelele thank you very much qhubekani okwayizolo khona kube yi-star star vote thank you
yes, studio 7 nabalandeli ngachitha isikhathi ngoba sibaningi esabe sifuna ukufaka imbiko yethu mina indaba engize ngayo lapha ngize ngendaba yendlovu indlovu ziyasikhathaza besicela amabelayo laba kahulumende bazi makhorokhoro umkholokwe indlovu ziyahlupha indlovu abantu sebephelelwe lucingo akusela ncingo akulamabele khona manje ngikhuluma insimu zabantu zisemakhaya kungangokuthi khona sebethethe emasimini abantu abathethe bahambisa ezihonqweni so ngikhuluma ngokuthi sivikana lazo everyday emakhaya khonapho ezihonqweni zidlule emasayidini ukuthi iviki le angeke iphele omunye zingamngenelanga esihonqweni so akulalapho esingakho so besicela uncediswe emakhorokhoro omkholokwe ngendlovu indlovu siyazi ukuthi zibhekwe nguhulumende so uhulumende athumele abantu bakhe bazosincedisa ngendlovu yabo
elawu ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 kwezemelika umongameli Joe Biden uthi uzazisa ukuba uzancintisana kukhetho oluzayo kumbe hatshi kuyona le iviki. Kulabalandeli bandla lakhe kumbe abebandla lakhe Democrats asebethe uBiden oleminyaka engamachumi ayithoba minwembili i-AID ngakusamelanga ukuthi ancintise. Lanxa uBiden ubengakazisi ukuthi uzathatha nyathelo bani, kodwa lapha lalaphaya useke waveza impawu zokubana uzancintisa. Bakhona ababili abebandla lakhe elamaDemocrats abathi bazancintisa labo kukhetho nxa uBiden engaqhubeka esithi ufuna ukuthi ancintise. Ukuhlaziya lolu daba siqoxe locubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ngibona ngathi kuzamela ukuthi engxenye alalele kakhulu ama-advisors akhe. Embona ngathi kuzamkhathaza ukuthi ubona ngathi uzangqikilana lo Trump. Nxa engangqikilana lo Trump engxenye kungaphinde kujinge kufanane lokhu akwenza ngaphambili ukuthi amnqobe uTrump ukuthi angazahamba laye alwisane laye kulokhu okwakhe lokhu obudlongdlongo. Kodwa-ke angilaqinisi ukuthi thi uza guma kumbe kasoze eme. Mina ngokwami ngimalalaba abangathi bathi hayi usekhulile, usediniwe, sekungaba ngcono ukuthi edlulisele phambili ibaton le ukuze abanye labo bathathe baye phambili. Ungakhangela ukuthi ubusile engu-vice president for 8 years, usebusile engu-president for 4 years, sokusitsho ukuthi 12 years engu-president. Awukuthi aphindeme futhi athathe enye i-4 years kumbe adliwe. Nxa ezedliwa laphana kuzacitha wonke 12 years le aseyisebenzile. Nxa esedliwe ngoba uzaphuma a-losing president. Mina ngingu-advisor wakhe bezamtshela ngithi hayi baba khulu ususebenzile kunene.
Labo abathi bafuna ukuthi angancintisi bathi bona usekhulile kakhulu, kodwa kuhlandla lakhe lona lele lakuqala uyatshengisa na ukubana iminyaka yokuzalwa iyenqabela inhlelo zakhe.
Hayi, mina okwakhathesi ngibona ngathi uphethe kuhle usanelisa kuhle, kodwa ngithi sikhangele enye 4 years ezabe ingentsha engasiyo le abusa ngayo khathesi. Ngibona ngathi angathatha enye 4 years. Hayi, uyabe esengukhulu sibili, ukhulu khulu khukhukhukhulu sibili. So amboni ukuthi kungaba elokhu esacabanga njengalokhu akucabanga khathesi. Yikho kubona kwami khonapha ngopresidenti uBiden.
Lo-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Texas khonapha kwele Melika.
Zalezeka amanga phakathi komnyaka
umalume uSikhosi. USikhosana isigubela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singake sukani ke sikhangele kwezinye inhloko zendaba ebezikhokhela. Amabandla aphikisayo ngenxa yokungaphiwa imvumo ngamapholisa abikwa esedinge ezinye indlela zokukhankasa. Umbuthano wezamabhizinisi oweZimbabwe International Trade Fair uqala namhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba lilazo ukuzizwa ku-www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.